Zimbabwe sisakaza sase Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yetu ethi www.voaindebele.com. Alingali tshona njani izilukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zamankampani kahulumende bezihola imali edlula izigidi ezilithumi lanhlanu, $15 million ngenyanga, nxa iholo lazo lingabuthaniswa.
Baba bebeyiphiwa imali leyi sibili bayithathe yonke ihambe ngkhaya, kumbe eyinye ibincedisa ezinye inhlanganiso zombusazwe.
Imitshina yokwelapha umkhuhlane wenso iqhubeka isilela elizweni, abagula lesi sifo bethwele nzima.
Into yokuqala esifanele siyazi ukuthi isifo lesi esekidney failure yisifo somhlaba wonke nje jikelele. IZimbabwe nayo njengesizwe sisemhlabeni siyatholakala nasinesifo sona leso.
Lezi-ke ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikhulu zamankampani kahulumende bezihola imali edlula izigidi ezilithumi lanhlanu, $15 million ngenyanga, nxa iholo lazo lingabuthaniswa. Lokhu kuvele ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ethule uluhlu lweholo lwezikhulu zezisebenzi zikahulumende kuyona le iviki. UChinamasa wazise njalo ukuba iziphathamandla zonke sekuzamele zithole iholo elingedluli izigidi eziyisithupha, i-$6 million. Kuluhlu lolu bekulabanye abafana lomnumzana Cuthbert Dube owenkampani ye-Pismas obethola imali ezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-$500,000 ngenyanga. Labanye abafana lomnumzana Hepison Mutshetshetere omsakazo we-ZBC obehola imali ezinkulungwane ezingamachumi lamane ayisithupha, i-$6 million. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thabani Nyoni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lwama-CEOs masilukhangela, bayatsho ngemthethweni ukuthi akulaqala elikhona ngalokho abantu laba akade bekuphiwa, ngoba imali le bebeyiphiwa phela kusemthethweni, kuvunywa yilabo abaqhashi babo. Kodwa okuqakathekileyo kuZulu weZimbabwe yikuthi sicubeka sinje nje sehluleka ukulungisa imigwaqo esizimbobombobo egcwele amagodigodi, sehluleka ukuthi abantu bathole amanzi, kanti kuyavunyelwana ngale nansithe ukuthi abantu abanye abalutshwane bathole inzuzo ezenza ukuthi abaningi labo abasebenza labo bangatholi lutho. Ngokunye okuphumayo okwesibili esizibuza khona ukuthi abantu laba bebeyiphiwa imali leyi sibili bayithathe yonke ihambe ngkhaya, kumbe eyinye ibincedisa ezinye inhlanganiso zombusazwe. Ngoba siyazibuza ukuthi yikuyini okungenza sibili abantu baphane inkalakatha zezimali ezingako, kungela nto abancengana ngayo, kumbe kungekha okunye okutshaya amanzi ngaphansi. Silensolo kakhulu ngalokho. Lokho kusivezela ukuthi eZimbabwe lokho kuthiwa yi-corporate governance, indlela yokubusa lokuqoqa kuhle imishelo zenhlanganiso eziphathelana loZulu kungathi kuyafilela, akulandelwa. Njalo loZulu besatshwa, kahlonitshwa, uyachaphazwa nje khonokho okukhona sengathi akumsinda abazalwane.
Siyabona ukubana lokhu kukhanya bekusenzakala langesikhathi kulo hulumende womanyano. Kungatshengisani kwamanye amabandla angasozana uPF ukuthi lawo kathi ayekhangela eceleni, kumbe ayengazi okwenzakalayo?
Ngiyabonga. Singatsho njalo, kodwa kufuze sinanzelele phela ukuthi uhulumende lo omanyano thina besimbona njengowenkazathu, hathi umanyano. Bekulokunye okade kuvunyelwa labo abatsha ukuthi bakukhangele, bakwenze, bakuphathe. Bekulokunye akade kuvele kusensitha, kunzima lokuthi bakwazi. Yikho phela ungananzelela kwahlupha lapha ubaba uGordon Moyo ekhuluma ngodaba lokulungiswa kwenhlanganiso lezi lenamankampani kahulumende ukuthi kaqoqwe kuhle alungiswe. Kwangazwakala nokuthi udaba lwangikhona lusiwa ngaphi, lwavalavala nje kwaphela kwangani akusondaba eqakathekileyo. namhlanje sizibuza ukuthi khawu sokuvuka sokukhulunywa ngakho pro sokutheni kuyini okungabe sokutshintshile. Uzakhumbula njalo ukuthi kwake kwaliwa lapha ngodaba lokuthi kufuze kutshintshwe ama-permanent secretaries. Kwaliwa sibili kwaba lubhuqu, kwavunyelwana ukuthi no hathi akumelanga batshintshwe abantu laba kabahlale lapho abakhona. Saze sacina sesicabangela ukuthi mhlawumbe abantu laba abavikelwayo bavikelwa ngoba kulento eziningi abazaziyo abahlezi phezu kwazo abathi nxa bengasuka zazakale zidubuke ithumba likhanye. Nanku phela sokuvukile kuyasitshengisa ukuthi hathi konke ade kusenzile ukuthi uhulumende omanyano lo esithi ngowenkazathu ehluleke ukusebenza yikuthi bekulabanye ade besenengasebenzi ukuze bangabi kungabi yindlela yokuthi kuvuleke izinto abangakafuni ukuthi zivuleke.
Lo ke ngumnumzana Thabani Nyoni, ingcwethi ecubungula izombusazi obekhuluma ke ecingweni ekobulawayo. Imitshina yokwelapha kumbe ukuphathisa abalomkhuhlane wenso iqhubeka isilela elizweni abalesifo lesi bethwele nzima. Lokhu sekubangele ukuba abanye odokotela bathi sekumele kusungulwe ezinye inhlelo zokuphathisa abalesifo lesi ezifana lokufakela izinso okuthiwa ngesilungu i-transplant. Sixoxe lomgcini sihlalo wabagula umkhuhlane wenso umnumzana Jabulani Nyathi endawonye lodokotela Joshua Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Into yesibili ukuthi i-dialysis yona leyo unfortunately akula ngenye indlela imshini yafuneka vele nangabe umuntu segula isifo se-kidney failure. Kodwa into esifanele siyazi ukuthi i-dialysis iyancedisa i-kidney kayililathi ukuthi kuphile. So umuntu olesifo se-kidney failure esithiwa i-chronic kidney failure esempilo nje kusho ukuthi umuntu lo uzohlala esemshinini. So kungakuthi uhulumeni kuyafuneka ukuthi adlala indima enkulu ngoba kuyimshini edulayo and imshini yakhona ifuna ukuthi kube le staff esitreniwe sikwazi ukusebenzisa imshini leyo.
Mnumzana Nyathi, njengomgcini sihlalo wabantu abalesifo lesi, ungasitshela ukuthi bani bathole nzima yini abantu?
Ye, baningi kakhulu baba, ngoba into esiphayo imshini ingazike khona. Akhona ama-consumables, izinto ezisetshenziswayo ezingathi mina ngingafaka umzekeliso ukuthi ungathi ule mota kodwa nxa ingalapetro ayizozihambe. Izinto ezinjengama-artificial kidneys, kufuneka ama-artificial bloodlines, kufuneka ama-bag, kufuneka la i-concentrate yangkhona. Yinto esuka ikale abantu ngoba nxa vele umuntu eqalisa i-program yangkhona. Okwalesi sikhathi eZimbabwe you are looking at about $600 ukuthi umuntu ecommence iprogram.
Bona bebaningi okunganani abantu abalesifo leso eZimbabwe?
Inamba inzima ukuthi ngikhulume hand ngoba abantu banye babakhona abanye bedlule emhlabeni ngenxa yokuswelakala kwezinto zonezo.
Hhayi dokotela, ungasigqibela uhlelo usitshele nje ngamafitshane ukuthi ungathini wena ngomkhuhlane onalo ikakhulu sikhangela ukubana abantu baphila njani lezi nsuku? Uya usehla na kumbe inani likhanya liyakuqansa?
Into yokuqala efanele siyazi ukuthi isifo lesi yesekidney failure isifo somhlaba wonke nje jikelele. IZimbabwe nayo njengesizwe sisemhlabeni siyatholakala nasinesifo sonaleso. Kodwa njengokwazi lokuthi izifo lezi ezinjengaboshukela nabo-high blood ziya ngokukhuphuka ukutholakala empilweni umhlaba wonke njengokutshintsha kwendlela abantu abaphila ngayo, ukudla lokho okunye okuvela ngaphandle nento ezinjalo ezenza ukuthi umuntu akhuluphale abe nomzimba omkhulu ugcina sesiba nabo-high blood naboshukela. So nxa kuwukuthi isifo se-high blood nabo-diabetes ziya ngokuba siningi, nesifo sama-kidney naso vele sizoba siningi. Kodwa into ebalulekile ukuthi mhlawumbe izihlelo zokuthi abantu beyaziswe ngesifo se-kidney at the community level, kumbe ngithi mina eluntwini, ziqakatheke kakhulu ukuthi abantu nje kube le-public health ekazulu konke jikelele ukuthi bazi ngesifo esinjengalezo. And then-ke sibuye sithi thina njengoba nje kunesifo se-kidney failure, into eqakathekileyo ukuthi kufanele sazi ukuthi lapho esifeni se-kidney failure kumbe i-resources vela ngeke zenele emazweni amaningi. So kuya kugcina sokusiba lento okuthiwa i-criteria kumbe ngithi mina izinto ezifunakalayo umuntu ukuthi aza qualify ukuthi angene ehlelweni le-dialysis. And lezi zinto unfortunately kufanele zenzeke ngoba sometimes kufanele udecide ukuthi umuntu lo one-chance kumbe lo akanayo i-chance. Ngiyabonga.
Siba nabantu abasebenzayo abanye kufuna kungasancedi ukuthi besebenze ngoba you need to do dialysis 3 times a week for up to 12 hours in a week.
Lo ke ngumnomzana Jabulani Nyathi umgcini sihlalo wabagula umkhuhlane wenso obexoxa endawonye lo dokotela Joshua Sibanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington lisibamba kumagagathi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lamhlanje kwezemidlalo silengxoxo lomgcini sihlalo weHighlanders uPeter Dube oxoxa loGibbs Dube ngamathuba eqembu leHighlanders kumidlalo yalonyaka yePremier Soccer League.
Ngikubona nje ukulungiselela umdlalo lapho ongqilwana khona kwezengugu akula zanga lokuthi ngathi sesifikile lapho kuphelela khona amalungiselelo kodwa ngokwezifiso nangokukholwa ukuthi sibona ngani sesikhethini yaphelo esasenza singobe laphe esiyabe sikhangelele khona ngibona ngani umsebenzi omkhulu usuyenziwe sizokuyabeli ba.
Yes, ngathi konke lokuthenga abadlali ungathi kume njani okwamanje?
Ukuthenga abadlali isikhwama sethu asizijayelanga ukuthi sithone kangako kodwa sizamile ukuthi sidobhadobhe sivalanga sathi ngi kusasebiviki una azuzakala omunye naye okungathiwa nangu khona izikhexe zikhona sifilisi ngengeza kodwa ngokuhamba nangokulungiselela nangingcebethu ubukhulu bayo ngibona ngani besizambile ukuthi sisebenze sidobhe bonke akade bekhangelelwe ngabaqeqeshi bethu njalo sivumelana lapho.
Ye, so-ke ubona zani lo nyaka kuya kumanjani lizazama mbijani?
Na ukubona kwami yikho kumisa sibili izinto zine ziqine zesingabutha yonke into ekhona kodwa imbono lezifiso lokwenzakalayo nxa amadoda sethu ahlangane ayisikho kuyakuphume kuyikho sonke isikhathi but-ke ngifizwa lami ngikhangela ngibona ukuzwa ngikhaya ngokulungiselela ngibona ngani labantu balakho enhliziyweni zabo ukukholwa lokwethemba ukuthi lo nyaka hayi kuzasetshenzwa sifisa thina kuphela ukuthi kusetshenzwe kwedlule iminyaka le emithathu emibili inzuzo elizuzakala nxa sithi siphumile sithi siqondane lamanye amaqembu.
Lo ke nguPeter Dube umgcini sihlalo weqembu leHighlanders obexoxa ke lo mthembo ozithembayo uGibbs Dube onguye njalo ophendukayo ke esethulela uhlelo lwezabatsha.
Namhlanje ke silo Sandra Ndebele. ndebele umhlabelele olodumo ye usandra ke sekhethwe ukuthi abe ngambassador wempilo hospital siyakwazi ukuthi isibhedlela lesi sifuna uncedo ye sandra siyakwamukela kuhlelo mama
ngiyathanda kakhulu zilomhle lapho elikhona ngendawo ezithiyeneyo ama wards ethu esibhedlela afuna ukurenovethwa amanye ama wards amalutshwana se-adaptiwe ngamakhampani like B7 Saturday holiday even they've renovated it but some of us money we need in better especially because it's a 1000 bed hospital so we need in better emnengi ukuthi sithinte better yethu kufunakala ipenda kufunakala abantu abazathi renovate the ceiling yethu lapho kuvuza khona oso kungena amanzi in terms of imali angingaba leqiniso but kunengi kakhulu okufunakala ukwenziwa especially imithi amaphilisi please do so ukuthi sibhedlela sethu sibuyele back to what it was khathesi ezikini ephelile yade silonta i-perimeter wall ngoba abantu kulamasela amaningi angena esibhedlela betshontsha izinto ezingani zona ezizidonethwe for isibhedlela so we are encouraging abantu ukuthi basidonethele izitina ukuthi sivalele izinto zethu zona ezimbijane sesizithole kwabanye abantu
ke sithathe ikhefu kancane.
Hello, uLira wase South Africa nilalele uhlelo lwabasakhulayo noGibbs Dube. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Namhlanje ke silo Sandra Ndebele. So ke nxa umuntu efuna ukuthi ancedise kumele ayenzeni?
Uyahamba kuwebsite yetempilo www.mpilohospital.co.zw then uzabona konke khona lapho or you just send a message kufacebook yami then I would link you with the right people abazakucontacta bakhulume nawo.
Kodwa ubona ngazani ke abantu bazabisa yini khonokho elikufunayo khuluma lozulu sizwe mama.
Azilomhle ngilincenga lapho elikhona we are even encouraging people to donate a dollar towards the hospital because idola yakho liyana ithinta kakhulu impilo zabantu abaningi idola yakho liyana olayo wena ocabanga ukuthi ayimangalisi kithi ngasesibhedlela iyasinceda kakhulu imagine if 1 million of us could donate a dollar would raise $1 million esibhedlela thukanisa kuthi ama-theatres ethu sikwanise lokuthenga i-machine ama-machines awe-laundry sakwanisa ukwenza yonke into esifisa ukuthi isibhedlela ngabe iyasiyenza so we are saying even a dollar will go a long way in changing isesibhedlela sethu sakobulawa.
Akuvalisa uzulu ke sizwe ukuthi ungathini
njengo traffic safety ambassador futhi notwentilo kuphela ngiyali encourage ukuthi li drive kuhle ukwenzela ukuthi libone abantwana labazukulu bekhula and again ngiyali encourage futhi ukuthi bantu kudafora khona ngapho please khumbule nini isibhedlela sethu sempilo sincedisane nini ukuthi isibhedlela sethu sibuyele sibe lokho esasikho khona kudala. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke Sandra Ndebele lamhlanje lapho ke sixoxa khona ngokuthi ungambassador wempilo ungadinwa lakusasa.
Okay.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale. Hayi ke mfoka Gande singaqhubeka ngohlelo mfowethu. Ngiyabonga kakhulu.
Sasa vume kube yasiqhubeke sesonke kodwa ke sengilichiya ke ezandleni zika Mthembo Zithembayo uGibbs Dube igama lami uChris Gande lelale.
You have been listening to Studio 74 Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.